Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolesibili mhla ka 24 Ntulikazi 2018 ngoGift Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lukethi lo daba lwama ballot paper ukuthi kanti kuvele kuhamba njani. So yilo ezinye indaba kumele zixoxisane sibone ukuthi sizihleza njani. Ngoba kubalot yikho lapha kungani kulodubo.
Ikomishini yezokhetho ezek ihlehlela emuva kwisiqondiso ebisifakile ebesisithi abantu kumele bavote phambili kweziphathamandla zayo lama-foreign agents.
Kuyinto eqondileyo yona leyo, yikho abakulandileyo laba abazokhangela ngokhetho kumele bakhangele zona lezo zinto bazike bazikhuze ukuze phela ukhetho lube ngolukhululekileyo. Yingakho futhi siyabe sisisho ukuthi kwabe fanele ukuthi babuye kuseselesikhathi eside kusiye emuva le bayilalele leyo mbiko bayilandele bayikhuze.
Abomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations bathi bakhathazekile ngembiko yokwethuselwa kwabantu iyakhulu emaphandleni ngaphembilini kokhetho. Amapholisa akwele Zimbabwe athi aselungisele ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula njalo olungeladlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission namhla yazise ukuthi isitshiyane lomthetho ebewufakile obusithi abantu kumele bavote phambi kweziphathamandla zayo lezamabandla ancintisayo ama-polling agents. IZEC ihlehlele nyovane ngemva kokuhlaselwa ngamabandla aphikisayo esithi ukuvotela phambi kweziphathamandla lezi kuza kwethusela abantu behluleke ukuvota bekhululekile. Ngokunjalo iZEC ithi isibuyela kundlela obekuvele kuvotwa ngayo lapho umuntu angena khona ebhokisini lokuvotela eyedwa i-polling booth avote engabonwa muntu. Leli linyathelo elamukelwe zinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iZimbabwe Election Support Network kanye labamabandla aphikisayo lanxa nje esithi kusakunengi okumele kwenziwe iZEC ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo. Sikhokhele lesiphathamandla somanyano we-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo.
Thina njenge-MDC Alliance sithi khona sivele kasibuyele emuva. Esikufunayo kuzeki ukuthi kayilandele imithetho ekhona njalo bafeze izifiso zikaZulu lapha akhalaza khona ngokuthi akasuthiseki ngendlela abazama ukwenza ngayo izinto. Ngoba uZulu sesaba ukuthi baze bancedisa izani ukuthi intshontshe ukhetho. Lukethi lo daba lwama ballot paper ukuthi kanti kuvele kuhamba njani. So yilo ezinye indaba kumele zixoxisane sibone ukuthi sizihleza njani. Ngoba ku-ballot yikho lapha kungani kulodubo, ngoba ungakhangela khathesi ama-candidates okumele abe ekhankasa avotelwa ngu-president 23. So singa-divide 23 by 2, at least kangeni u-2 wonke 11 and 12. Kodwa yena bona abakwenzileyo bathi iphepha lokuqala elama-president bathi 1-14, elesibili bathi 15 sebefa kumnangagwa phezulu, okuyikho kungayisikho emthethweni we-Electoral Act. So sithi thina akulandele i-Electoral Act ukuthi i-ballot kumele uma iphuma injani. Njalo ingaphumi injalo iyabe senyanyisa ngoba kayivele ayicacedakali ukuthi injani. Njalo kukhombisa ukuthi iZEC incedisa izano ukuthi baqile lapha.
Siyazi njalo ukubana iZEC ayikalinikezi lina abamabandla ezombusazwe i-electronic voters roll, lithini ngalokho?
ngezinye zezikhalazo zethu ukuthi zimele zifezwe yizeki. Ngoba kumele sisuthiseke thina njenge-MDC Alliance ikhokhelwa ngobaba u-Advocate Chamisa ukuthi i-voters rule kayisiyo leyane ekamubeli. Uhlupho olukhona ukuthi nxa bengasiphanga i-electronic version kunzima ukuthi siyethatha inkulungwane ngenkulungwane zamaphepha lapho kufake khona i-voters rule. Ngoba sifuna ukukhangela ngoba isikhalazo sethu ngesokuthi kumele isithombe salo nalo owarejista sibe yiso esiphumayo ukwenza ukuthi kube lobufakazi ukuthi ovotayo ngumakhumalo.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngowomanyano we-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni lontungameli Gomo we-Studio 7 ese-Bybridge. Kusenjalo amapolisa namuhla ayalise umanyano we-MDC Alliance ukuthi utshengisele emahofisini ezekhe kusasa usola ngendlela ikhomishini le eqhuba ngayo amalungiselelo okhetho. I-MDC Alliance ibulobele amapolisa iwazisa ukuthi izatshengisela kusukisela ngo-10 o'clock ekuseni kusiya ngo-5 o'clock ntambama. Kodwa amapolisa akwalile lokhu ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela esokuthi umanyano lo uke watshengisela njalo kumaviki asanda kwedlula. Abo manyano wamazwe omhlaba o-United Nations bathi bakhathazekile ngembiko yokwethuselwa kwabantu ikakhulu emaphandleni ngaphambilini kokhetho lwangomvulo. Isikhulumeli sogatsha lwalomanyano olubona ngezamalungelo oluntu ole-United Nations Human Rights Office umnumzana Liz Throssell uthi lanxa besuthiseka ngokuvunyelwa kwamabandla ukuthi akhankase ekhululekile baphatheke ukubi ngokwethuselwa kwabantu lokhu. Uthi ihhofisi yakhe isithole imbiko yokwethuselwa kwabantu ngodlakela endaweni eziningi zelizwe kweleZimbabwe. Lanxa umnumzana Throssell engatshongo ukuthi yiliphi ibandla elenza lokhu, inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iZimbabwe Peace Project zithi yiZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyinto eqondileyo yona leyo, yikho abakulandileyo laba abazokhangela ngokhetho kumele bakhangele zona lezo zinto bazibike bazikhuze ukuze phela ukhetho lube ngolukhululekileyo. Yingakho futhi siyabe sisisho ukuthi kwabe fanele ukuthi babuye kuseselesikhathi eside kusiye emuva le bayilalele leyo mbiko bayilandele bayikhuze ngokunjalo. So benze into eqondileyo kakhulu.
Abebandla leZANU-PF abayibo abetheswa umlando wokwethusela abantu, ubona besiba le ndaba yini ngokuthi i-United Nations bafaka amehlo kanye lezinye inhlanganiso ezijiyeneyo ezizimeleyo?
Bale ndaba kakhulu ngokuba umbuso uguqukile emhlabeni ngendlela iZimbabwe efakelwe ngakhona izibuko ezinkulu. Uzakhumbula ukuthi ilizwe liphelile dungo kungabi lobudlelwane obufaneleyo lamanye amazwe omhlaba. Kanti-ke amazwe omhlaba wonke jikelela acacile athi ubudlelwane ukuze sibe labo labo ukuze basincedise kwezo economy sidala imisebenzi kuvuswe i-industry kumele sibe lokhetho olukhululekileyo. Ukuthi ukhetho olukhululekile kuzaba yibo abatshoyo njengoba babethumele izithunywa zabo ukuthi zizokhangela. Nga ngabe sisithi thina kuyinto yokudlala nje lokho abakukhulumayo, sizathi ngemva kokuthi sesivotile wabuyela lo obuyela esikhundleni kumbe ubuyele ngemva kokwethuselwa kwabantu uthole ukuthi umhlaba kawusincedisi kancane kwehlileka ukuthi kuvuswe ilizwe. So kumele bakuthathe kube yinto eqakathekileyo naleyo bayilungile.
Abavotayo bona ubona besethuseleka labo?
Ngibona balutshwana abantu abasalalela ukwethuselwa. Abantu sebaphaphama kakhulu, sebekwazi ukuthi umuntu lanxa engakwethusela kumele uhambe uyevota ngendlela oyithandayo. Kodwa bona laba balutshwana babe bethukile baningi kakhulu okhethweni ngoba phela ukhetho luhlukaniswa ngabantu abalutshwane kakhulu. Akujwalekanga ukuthi kube lo muntu owina nge-99%. Kuyathiyana kancane. Bona laba babethuselwe ngenhlanyelo kwathi ozakuncitha inhlanyelo zakuncitha ukudla zakuncitha lokhu lalokuyana babe babaningi ngokwenele ukuthi bavotele iqembu akade bengafuna ukulivotela.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Amapolisa kwele Zimbabwe athi aselungele ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula
njalo olungeladlakela ngoba kunje sokuthunyelwe inkulungwane ezidlula amachumi ayisikhombisa 71,000 zamapolisa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezokuvotela. UGibson Bebe usethulela lolo daba.
Sokusele insuku eziyisithupha kusuku lokhetho, amapolisa athe loba udlakela oluvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho lulutshwane lonyaka kule ndawo ezimbalwa eseziye zaba nodlakela ezinjengeshithungwiza, Norton le-Epworth, njalo amapolisa aqaphela lezo ndawo. Osokwenze bengezelele inani lamapolisa. Ekhuluma emhlanganweni lentathelo ezindaba esigodlweni samapolisa eHarare, uCommissioner General Godfrey Matanga uthe uhlangothi lwakhe lulungiselela lolu khetho ngokufundisa amapolisa ngokuthi aziphathe njani phambilini kokhetho lalapho luqhutshwa ekulondolozeni ukuthula lokuthi basebenze njani loZulu.
When we started this exercise sometime last year, and to be too exact, His Excellency the President, Comrade E.D. Mnangagwa,
siqala lolu hlelo lukakhetho ngomnyaka odluleyo. Umkhokheli welizwe uPresident Emmerson Mnangagwa wavela waphuma egcekeni ukuthi ilizwe lalizaqhubeka phambili ngokhetho ngomnyaka ka-2018. Kunjalo sathi lesifiso sokuthumeza amapolisa afika 64,600 lizwe lonke jikelele, kodwa kusiya ngesikhathi ngemva kokuba izeki isengezelele ezinye indawo zokuyavotela ezingafika 1,391. Sagijima sangezelela amapolisa, kathesi sesilamapolisa afika 71,000.
Kusenjalo kulezinye indawo elizweni udlakela olulokhulu senzakala ngemva kokuba amapolisa ethembisa ukhetho olulokuthula. Isiphathamandla samapolisa uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makosa uthi lezi zehlakalo zodlakela ezintutshwane, njalo sebengeze inani lamapolisa azabe khona ukuthi uZulu avote ekhululekile.
Into engifuna ukuthi ngixwayise amahlaba ezulu eZimbabwe ukuthi sicela ukuthi ukuthula lokho kukhona kathesi kuhlale kukhona. Sicela ukuthi indaba yepeace ibe indaba yomuntu wonke eZimbabwe wonke abone ukuthi we are all observing peace. Siyalicela mahlaba ezulu ukuvukelana sisenza ilokuzeni i-violence akusincede. Abantu bemzini ama-international observers kufanele bahambe kiwo ebekhuluma ukuthi amaZimbabweans bayenze kuhle i-election yabo.
Kodwa abanye abantu baphambana lokushiwo ngamapolisa besithi amapolisa akhanya engazinikele ukuthi ukhetho lolu lube ngolukhululekileyo. Amapolisa azabe egcine indawo zokuvotela mhla wokhetho aphiwe ithuba lokuvota ngepostal voting amaviki amabili edluleyo ukuze baqhube umsebenzi wabo kahle mhla wokhetho. Umkhulu wamapolisa uMatanga uphinde wagcizelela njalo ukuthi akulamthetho osho ukuthi ukuvota kwamapolisa ngepostal voting kwakumele kwenziwe phambilini kwabenhlanganiso ezinjenge SADC, ZEC kanye nabanye ababona ngokuqhutshwa kokhetho okumangalise abaningi elizweni. Ukhetho lweZimbabwe lenziwa ngeviki ezayo ngomvulo, kodwa abantu abaningi besabela udlakela nxa ibandla leZANU-PF linganqotshwa. Kodwa amapolisa wona athi olonyaka luzabe lukhululekile njalo lulokuthula. Ngimele isitudio seRadio Harare, uGibson Bethe.
Kusenjalo ngesikhathi kulokuphithizela eweleZimbabwe, abezombusazwe bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho lolonyaka. Incwadi kwezenotho zithi kuyadingakala ukuthi kuvuselelwe umkhuba wokulondoloza imali elizweni engasetshenziswa ukwakha umnotho welizwe. Intetheni zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolo daba.
Iningi labantu eZimbabwe liphila ngokuzisebenzela kulandela ukubhidlika komnotho welizwe okwesikhathi eside. Emhlabeni jikelele isilinganiso sokungamathumi amathathu ekhulwini 30% somnotho welizwe siba yizimali ezilondoloziweyo ngendlela ehlukileyo, kungaba semabhanga kumbe ezikweledeni loba ezitshaliweyo emsebenzini yamankampani okuqakatheke ekuthuthukiseni komnotho welizwe. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-National Association of Savings and Credit Unions of Zimbabwe, umnumzana Owen Mabukwa, uthi kulo dubo eZimbabwe kuleli hlandla lokulondolozwa kwemali emabhanga loba ezitshaliwe kumankampani.
In Zimbabwe, There's no culture of savings anyway. I think people need to be.
Umkhuba ukulondoloza imali eZimbabwe awukho sibili. Ngoba angani abantu kumele befundiswe ngalo umkhuba ukuthi kushone ukulondoloza imali. Abanye bacabanga ukuthi ukuze ulondoloze imali kumele ube nemali eningi eshiya enye engasiceleni. Kukanti ukugcina lokulondoloza imali yikuzinikela.
Ukuqhubeke ethi inhlanganiso yakhe yagcina isima ukusebenza ngenxa yomumo wezomnotho ethi sebeyivuselela okwamanje. Noma inyanga kaNtulikazi iyinyanga yokunanza ukulondoloza imali emhlabeni jikelele, eZimbabwe kayikaqathekiswa kangako. Ele Zimbabwe lalivelele lo mkhuba lo njengawo wonke amazwe, kodwa laphanjaniswa eminyakeni elithume edluleyo lapho abantu balahlekelwa zimali zabo bagcina bengesethembeli ekuzigcineleni emabhanga. Ocubungula ngezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi lumkhuba kumele uvuselelwe njalo bamabhanga kumele bebe lemizamo yokuhuga uzulu.
Inzakale uthi amabanks kumele afake interest, kumele anike abantu ama interest uthi ahuge abantu ukuthi babuye ukuzogcina izimali zabo.
Iningi lithi ukusilela kwemali emabhanga lokunikezwa imali zamantshontsho ezingatsho lutho usuyilanda imali yakho kwenza bengafuni ukubona lo mnyango webhanga. Njalo leyo mali ingeneli ngoba intengo isiya iqonga. Ibhanga elikhulu lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lethule umbiko okhomba ukuba kube lokwehla kancane kwentengo yokudla esuke kusilinganiso se-minus 0.03% ngombimbitho isiya ku 0.02% ngomabasa lonyaka. Kwathi intengo yeyinye nje impahla engayisiyokudla yaqonga ngesilinganiso esisuka ku-minus 0.36% kusiya ku 0.11% ngesikhathi esifanayo lonyaka. Ikakhulu intengo yegwayi, utshwala, izigqoko, imfundo, izicathulo lokunye okuyinto esinda abantu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sixoxa labamabandla atshiyeneyo abancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomvulo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Uhlangothi olubona ngezokucithwa komlilo weLegrist lubika ukuba kufe abantu abedlula amajumi ayisikhombisa engozini yokuqhamuka komlilo emaguswini ngalesi sikhathi sokutshisa kwalimala abedlula ikhulu. Umsakazi wesabelo seLaos kweleSouth Korea ubika ukuthi kufe abantu abambalwa kwalimala amakhulu athile engozini yokudilika komduli wedamu elikhulu laleso sabelo eliyilo elilezitiji zamagetsi amanengi. Izizalwane zeZimbabwe ziveza imibono ehlukeneyo mayelana lezimiso zabamabandla ezombusazwe abakhankasela bethembisa abantu ngezomnotho besithi bakhangelele umbuso wezabelo ozathuthukisa izigaba zabo kwezenotho. U-Anastasia Ndlovu usipha loludaba ngokugcweleyo.
Abantu bathi izimiso zamabandla wonke angene kukhetho lwalonyaka aphose afane, kodwa bakhangelele iZimbabwe elombuso ohlukile njalo ozaqala ukuvuselela ezomnotho esazibhazalele ngesisu sikhuluma nje. Unkosazana Jacqueline Ndlovu uthi kwezomnotho amabandla ethula okufanayo, bona bakhangelele ukuvuselelwa komnotho abantu bathole imisebenzi.
Endaba yamamanifesto nginanzelela ukuthi bonke abantu laba bebekopana ngoba yonke into abayitshiloyo bonke babhala into efana naye. Mina njengomhlali wakho wapha eZimbabwe bengicabanga ukuthi amaphathi la azaphenduka kithi azobuza uthwele sifunani. Ngoba mina kimi into eqo eyisiqokoqela ikuthi umkhono omuvuso abantu bathole imisebenzi.
Evumelana loNdlovu, umnumzana Joseph Phiri uthi bakhangelele umbuso wezabelo ozavusa ubulawayo.
I-manifesto yethu ikhuluma nge-devolution of power ekwezekwazi ukuthi ithuthukise abantu bakithi bethole le msebenzi.
Osakhulayo uThubelihle Ncube uthi ngemva kokhetho bakhangelele ukuba amabhanga atholise abantu imali.
And esukhangelele ukuthi imali ukuze ibe khona elizweni ama industries ethu kumele ukuthi aqalise ukusebenza. Like Bulawayo, we hardly have any working industries. The only parastatals that are working are government parastatals anjengabo Zesa, which are actually struggling to work freely because abulawayo corruption ekhona kubantu abayibona abahlele ezikhundleni zona lezo ezamankampani nalawo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Libhamen Bebe uthi kunenye abakuthenjisiweyo njalo izimiso lezi zehlukile kulezimele zenziwe masinya lezi zathatha isikhathi.
Ikwazi ukuguqula esingakuthi state of employment yabontanga abangela msebenzi, abatshona behlezi, abatshona bephambinjaniswa izidakamizwa ukuthi bathole imisebenzi, bethole amathuba. Okwesibili yikuthi nxa lawa mathuba esitholakala akuqakathekiswe labo abantu abahlala kulezo zigaba ukuthi bathole lawa mathuba. Okwesithathu yikuthi sibone ukuthi imali ebantwini iyatholakala.
Umnumzana Jedness Moyo uthi laye ukhangelele umnotho okhululekileyo ezweni jikelele.
Okay, esikukhangeleleyo kakhulu abakukhulumayo yikho lokho ukuthi umnotho wethu uyabona ukuthi laba ababusayo kwamanje bawubambe bona ngokwabo ezandleni zabo. Thina kithi kakulanto ebuyayo kodwa ungabheka ama-independent analawa and iningi lawo ukhona lapha uKhizito ukhona lapha phakathi kobulawayo. Ephakathi kobulawayo khona lapha ule business khona lapha. Uyabona yonke into obudlova okwenzakala phakathi kobulawayo isenziwana umnotho uyachitheka. Akulabantu abasimeleyo abahlala lapha kobulawayo, abantu bonke bangaphandle kobulawayo. Uzozo sokuthiwa masifuna izinto kufanele ukuthi siye zilanda kwezinye indawo. Yikho esingakufuniyo, sifuna ukuthi executive yethu ibe khona lapha kobulawayo isihlelele zonke izinto zethu phakathi kwedolobho lakithi.
Iningi labantu bakhangelele ukuphuma ebunzimeni obubhekane lelizwe kwezomnotho bethi ukusilela kwemali emabhanga kumele kulungiswe ngokuphangisa, ukusilela kwemisebenzi lakho kumele kulungiswe, amankampani avalayo aqale ukusebenza ukuze ilizwe livuke kwezomnotho lokusebenzelana lamanye amazwe okuzadala ukuba imali ibe khona ezweni lemisebenzi. Nyimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezimbili 2.4 million ezibhekane lodubo lokuswela ukudla okweneleyo loba nje indawo eziningi zelizwe zithole isivuno esihle nyakenye. Lokhu kwethulwe ngumqondisi wenhlanganiso ye-United Nations World Food Programme, umnumzana David Beasley, emhlanganweni wabezintatheli zindaba eJohannesburg lamhlanje. UBenedictine Nhlapo usethulela lolu daba.
Enkulumeni yakhe labezindaba, umnumzana Beasley uthe iZimbabwe ngelinye lamazwe ayisithupha ezansi yezwekazi le-Afrika ezabhekana le ndlala enkulu ngenxa yokoma kubangelwa ikuguquka komkhathi. Uthe ukuswelakala kwezulu kwezinye indawo zelizwe yikho okube imbangela enkulu yokusilela kokudla kulaba abedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Uthe okwamanje inhlanganiso yakhe isiza laba bantu ngokudla kanye le mali abathenga ngayo ukudla okwakha umzimba. Uthi bakhangelele ukuthi nohulumende asebenze katalala ukuxhasa inhlelo zabo.
Let's hope that the elections will bring about a government that's moving in the right direction because
asithembele ukuthi ukhetho luzaletha uhulumende ozakhokhela ngendlela eqondileyo. Ngoba singakhangela ukuthi iZimbabwe ibikuphi eminyakeni elithumi edluleyo, siyabona ukuthi akusosomiso kuphela esiyimbangela yendlala, kodwa kukhona okunye okwehlukeneyo.
Inhlanganiso ye-WFP ithi kwezinye indawo eZimbabwe iphathisa abalambayo laba ngenhlelo zokulima imibhida ukuze bazisize. njengoba ke Zimbabwe phakathi ngamalungiselelo okhetho bakhona abantu ukudla konqedo lokhu osetshenziswa ngabanye kwezinye indawo njengesikhali sokusitholela amavoti. Kodwa kumqondisi we-WFP ezansi yezwekazi le-Afrika unkosikazi Lola Castro uthi inhlanganiso yenza konke okusemandleni ayo ukubona ukuthi lokhu kudla akusetshenziswa kwezombusazwe.
We do have proper monitoring and the monitoring
silabo abaqapha isimo njalo basiqapha kuzo zonke indawo lapho esipha khona lokhu ukudla. Silezisebenzi zethu eziba leqiniso lokuthi ukudla lokhu kuya ebantwini abafaneleyo lokuthi akuphiwa ngenjongo yezombusazwe. Ngiyaqinisekisa ukuthi ukudla loba imali esipha abalamba ukuphiwa abalendingeko kuphela.
Umnumzana Bisley yena ukuthaza uhulumende ukuthi basungule inhlelo zokulima izilimo ezimelana nokoma. Uthi ngcitshi kwezokulima zeza ukuthi ngokuqhubeka kweminyaka isivuno somumbu siyaqhubeka sisehla. Bedlula izigidi ezilijumi lanhlanu 15.5 million abantu ababhekane lendlala emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika. Melethulo 7 Johannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Studio 7 lisuza siphuma ngapha eWashington DC. Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Umongameli Donald Trump lomongameli Vladimir Putin wakwele Russia basanda kwenza umhlangano edolobheni leHelsinki. Bakhuluma ngokususwa kwebutho lakwele Iran elizweni leSyria. Okunye abakhulume ngakho kuqoqela izikhali zenuclear elizweni le-Iran, ukuvikela elizwe le-Israel, okwenzakala e-North Korea lakwele-Ukraine, njalo lokungenela kwelizwe le-Russia kukhetho lwe-Melika. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sika-Trump, uthi umhlangano lo wavula amasango okukhulumisana phakathi kwelizwe le-Melika lele-Russia. U-Heather Nwet, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe ole State Department, uthi kulezinto ezintathu ezethulwe emhlanganweni lo ezihlolisiswa okwamanje nguhulumende kaTrump. Uthi okokuqala ngokuthi kube labosomabhizimusi bemazweni la abazahlolisisa indlela zokudlelana ngayo. Okwesibili ngokokuthi kube lenhlanganiso yezingcwethi ebona ngezokuthengiselana lokudlelana kwamazwe la. Uphinde wathi bakhulumisana ngokuthi kumele kulandelwe abakhulume ngakho eHelsinki okumele kwenziwe nguhulumende wakwele-Melika lowe-Russia. Wathi kuphela umhlangano wababili laba uTrump wakubeka sobala ukuthi kuyaziwa ukulwa kwamazwe la njengoba ilizwe le-Melika lafakela ele-Russia izijezo zenotho kulandela ukuhlasela kukaTrump eCrimea kwele-Ukraine. Uhulumende we-Melika uhlutshwa yikusetshenziswa ngobulembu be-internet lilizwe le-Russia ikakhulu kwezokhetho. UTrump uthi amazwe la alakho ukudlelana okungcono nxa kukuthi engabambisana akhethe lokho okumele bedlelane ngakho. Uphinde wathi umhlangano wamazwe la wenzelwa ukuthi kube lokubudlelwano okuphakeme ngokuhamba kwesikhathi. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe le-Melika. Kukani wote sikangele, ezinye indaba ebesikokela lamhlanje. Ikomishini yezokhetho eZEC yazise ukuba isitshane lomthetho ebewufakile obusithi abantu kumele bevote phambi kweziphathamandla zayo leziphathamandla zamabandla ancintisayo. Amapolisa kweleZimbabwe athi aselungele ukuqhuba ukhetho olenguquko njalo olokuthula. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olubalulisayo uKip Stube.
Y Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.